Ngiyabonga thina njengebandla le Movement for Democratic Change Alliance etungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa qale uhlelo lokuthi ke sisukumise ke uhlelo lwe voter registration lapho ke esikwazi khona ukuthi abantu mhla ka 6 December for 15 days kuzabe kuvulwa amasente ukuthi abantu beregister. So kathesi encourage abantu abachenei kakhulu abatsha ukubana beregister ukuvota. So siyabe sikhuluma ke labatsha abangamavenda abatshayeli izimota, sikhuluma labatsha abasezikolo, sikhuluma labatsha abakuma-arts and industry, sikhuluma labatsha ke abasebenza ezibhedlela, esipoliseni, emasotsheni abachenei ukuthi abantu ke beregister ukuvota ikakhulu kathesi sikhangele ufamily level ngoba sibona ukuthi emulini yikho lapho abantu asebangathathana khona ukuthi amna ngathatha umngane wami serejista ukuvota ethatha osisi bakhe labobhuti bakhe labanaba bakhe as long as bekuma-ages aqala ku-18 kusiya phezulu behambe ukuthi berejista ukuvota.
Lizawuqhuba njani lo mkhankaso? Ngobani abazahamba ezigabeni ezishiyeneyo betshela abantu ukuthi bevote njalo baza kwenza njani?
So silabantu abatshiyeneyo siqalisela ku-organizing department eku-national level ebeseya phansi. So into esiyenze ukubana ibandla lideploye ama-standing committee members ukuthi beZimbabwe yonke jikelele, abanye bekuma-province bemonitor, besehla besiya kuma-district, besehla besiya kuma-branch, siyephelela ezimulini lapho esizameka sho ukuthi ubani imessage fanele ihambe ize yefika-ke egedini lezizukulwane zonke zeZimbabwe ukubana wonke umuntu ongarejistanga ukuvota sesithole-ke indawo yokubana-ke simeke sure ukuthi abantu bonke baregister ukuvota ikakhulu nxa kuvulwa iblitz mhla ka-9 December.
Labo abangalancwadi zokuzalwa-ke izithupha lama-birth certificate, kuyini elizakwenza ukubona ukuthi wonke umuntu uyenelisa ukuthi abhalisele ukuvota? Lukhona yini olunye usizo kumbe kubatshela nje kuphela ukuthi hhayi hambani liyebhalisele ukuvota?
Ya, okokuqala ukubana-ke siloyo ndaba yethu abathi i-public interest litigation, lapho esihambise khona indaba makhoti kubana kulungisa indaba khona ku-registrar's office ikwanisa ukubana ke ipha abantu isithupha ngenamba eziningi. Okwesibili kubana ke sihambisa indaba yokubana nxa sokunikwa ke i-voter registration ama-ema center kube labantu abathathisa isithupha. So ngoba okusemthethweni ukuthi kufanele ukuthi kuqale ke abantu abangela sithupha bephi isithupha bese kubuya abantu ukuze berejiste, ukwenzela ukuthi siyelandela i-process e-delimitation. Yiwo okufanele kube yihlelo lwezeki olusemthethweni. So sizameka sho ukubana nxa sokuvula abangela sithupha kuyabizwa ke i-office ka-registrar enika isithupha kuba nihambe-ke ezigabeni village by village, ward by ward, constituency bekwanisa ukubana abantu bephiwe izithupha ukuze bevunyelwe ukubana berejiste ukuvota.